Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 zibandlela 2018 ngo Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethekelele umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endlini yakhe e-Highlands. Sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla ezombusazwe alokhu emadolonzima ekukhankaseni.
Abanye abakuzanu bazitshela ukuthi hhayi kakusancedi vele sekuyinile lokhona noba ngingazihlalela. Abanye abaku-opposition labo bacabanga kanjalo. Ziningi izinto eziyizizathu ezenza nje kube lalokhu esithi i-voter apartheid.
Abantwana bakamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe kunye lomntakankosikazi Mugabe uRussell Gorereza lomkhwenyana kaMugabe uSimba Chikore babikwa bengabanye abacutshungulwa lugatsha olucwayisisa ngokungethembeki i-corruption. Lamhla silengxoxo lomunye wamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abachaywa betshengisela phezu kodaba lwegugurawundi esontweni eyayilo mongameli Mnangagwa koBulawayo.
Bashaya sonke abanye sebephuma igazi, then mina bangidonsa ngenwele benginedreadlock, bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethekelele umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai endlini yakhe e-Highlands. Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Abathathu laba bathethe imifanekiso etshengisa uTsvangirai ehlezi lonkosikazi wakhe u-Elizabeth. UTsvangirai ubonakala egula kakhulu kumfanekiso le. Umsekeli kamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, laye ubekhona emhlanganweni lo. Akwaziwa ukuthi abane laba bakhulume ngani ngoba intatheli zindaba zixotshiwe lapho sebekhulumisana. Kodwa abanye ngabathi akukho okunenge okukhulunyiweyo, kodwa kuyikuthi nje uMnangagwa loTshiwenga bezombona nje uTsvangirai njengomuntu ogulayo. Abantwana bakamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe uBela Mine Jadunga lo Robert Jr. kunye lomntakankosikazi Mugabe uRussell lomkhwenyana kaMugabe uSimba Chikore babikwa bengabanye abacutshungulwa lugatsha olucwayisisa ngokungethembeki i-corruption. Iphephandaba le-The Independent lithi uBela Mine lo Robert babikwa becwayisiswa ngodaba lokuthenga lokuthengisa amatshe aligugu okungekho emthethweni. UGorereza yena ubikwa ecwayisisa ngodaba lokudubula esinye isembi somgodi ekaloma kunye lamanye amacala okungethembeki. Kuthi umkhwenyana uChikore ubikwa wenza okungethembeki kunkampani yendizamtshina iEzimbabwe lapho ayisiphathamandla esithiwa sathola lumsebenzi okungacacanga ngoba babekhona abafunde ukumedlula. Kulezinye njalo iziphathamandla ezimbalwa ezigoqela oSuper Mandiwa Nzira, Samuel Undenge labanye abaphansi kweso logatsha olucubungula ukungethembeki olwe-Anti-Corruption Commission. Kambe lokhu kungakutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqeda kungethembeki obekuhlasele uhulumende kamnumzana Robert Mugabe na? Lo ngumbuzo esubuze ingcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla.
Ya, hayi kukhanya ingathi uMnangagwa uphezu kodaba lona loyo lokuthi kungabi le-corruption elizweni. Ilizwe libuyele ebuntwini balo lokhu salithola liyikho khona ngo-1980. So 37 years down the line abantu bephakathi kokunzima le-corruption umnangagwa zama ukuthi buqede lobo le-corruption isibonelwe konke labo omandiwanza labo lalabo abanengi manotshidakwa abemind sizathiwa bake babizwa khona ngale babotshwa so kutho ukuthi khona ayisikho ukuthi ndenenje ngingaba nenzondakalo phakathi kodwa-ke kuyacaca ukuthi khona i-corruption kayiphele ngakho-ke laba kade beyenzile i-corruption bebisele izimali lezo njalo kubonakala ukuthi khona sijeziso bani abangasiphiwa
kodwa bakhona abanye abathi yena ngokwakhe uqobo lwakhe uMnangagwa labasekeli bakhe ikakhulu uChiwenga izandla zabo zingcolile lazo ungakhangela inotho yabo manje uthini ngakhona
ye singakhangela khona lokuthi labo bangcolile kodwa-ke singaze savaleli ukuthi kabadojwa abadojwayo izafika isikhathi setheni yabo njalo sibe le-evidensi ukuthi bangcole ngakuphi sikubeke egcekeni singabe sisebenza sonke kodwa singaholi okufanayo nokuyigcina imali yethu singayigcini ngokufanayo nokuyisebenzisa singayisebenzisi ngokufanayo so-ke kuyakhangeleka khona lokhuyana ukuthi khona umuntu ezibonela angathilwana layo utshontshile kodwa-ke singazaleli kulokho okwakhathesa sikhangele nini khona lokho okwenziwayo sibanika amandla sibili sibafuqe ukuthi kababanjwe labo bantu laba abale-corruption kuzaze kufike esigabeni sokuthi sebebambe bazi babamba nalo kade betshontsha laye laye bese sithi kathi lo usala njani kasingene sonke phakathi kuyabe sekune-evidensi-ke lapho okwakhathesa baphiwa amandla labana abantu besekele sibili ukuthi khona kabaqede abantu be-corruption amboni ukuthi kulabantu abangasala ngaphandle bakhona sibili abakhona khona la bakhangele ukuthi itheni yabo uyabuya esibaziyo abanye babhuqa babhuqa ithi yadwa leyana so kuyadingakala khona fana ukuthi okwakhathe sithuba silitheni kubona labo okuthiwa khona bale-corruption bebanjwe sincedise ukuthi kababanjwe khonokhuyana kuyatshengisela ukuthi khona hhayi kuzaba nobubuyelo phambilini laphana
alo-ke ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwaBulawayo sekusele inyanga ezingaba yisithupha nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho kodwa amabandla aphikisayo kunye lelibusayo awaqali ukukhankasa ngokuqotho ibandla eliphikisayo le-MDCT lithi lisebenzisa indlela ehlukileyo eyokukhankasa lo umnyaka lingena ngandlu ngandlu hatshi ukwenza imbuthano yamarali kodwa abanye bathi kulokudonselana amandla kuleli bandla abanye besithi umkhokheli walo mnumzana Morgan Tswangirai osekhokhele leli bandla lokhu lasungulwa ngomnyaka ka-1999 sokumele adedele omunye ngoba njalo kezwa kuhle emzimbeni sixoxe le ngcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana efidlela ncube saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kungaba kuhamba njani emabandleni lapha esekhanya emadolonzima lona ukhetho seludumela emasumpeni
ikudinwa into yonke ingahamba isikhathi eside ilindelwe abantu bayaya bayadinwa abantu bahlala emalayinini emabhenki akulula ukuthi umuntu acabange futhi ukuthi uyayevota ngaphandle kokuthi azwisise ukuthi kungcono ayevota ukuze kuphele amalayini ebhenki abantu yona le inguquko ebuye ngamabutho abanye iyabahlalisa phansi abanye nje uma ngokusuka ngo-1980 belwisana lezane ukuze kufike namhlanje sebediniwe abanye abakuzanu bazitshela ukuthi hhayi kakusancedi vele sekwinile lo khona noba ngingazihlalela abanye abaku-opposition labo bacabanga kanjalo ziningi izinto eziyizizathu ezenza nje kube lalokhu esithi yivota apathy ifatigue ukudinwa kwabantu lokuthi nje abantu idemokhrasi kabayizwisisi ukuthi idinga i-citizen isizalwane selizwe esikhutheleyo kakhulu esitshitshela imihlangano esitshitshela ukubhalisa ukuvota esitshitshela ukuvota hhayi umuntu ohlalayo akhalaz kuso sonke isikhathi
manje-ke nxa sikhangela lapha kumabandla aphikisayo ungathini ukhangela inkokheli siyabona umnumzana Morgan Tswangirai unganikezwa kahle labo abanye abanjengabo-Walshman Ncube yibo abathi ngiyothenjiweyo ukubona njani khona
ilizwe vele ungabona sekuthenje umuntu oyedwa ku opposition sekonakele, ungabona sekuthenje umuntu oyedwa ku ruling party sekonakele. Ikho phela ukubulele izana ukuthi uthi umgaba uyabuyiselwa lo besele 94 years ukuthi ngangcono ayofela khona esikhundleni. Ikuganga kwabantu lokuyana bangazwisisi imithetho yokusebenza kwedemocracy. La ku opposition akufanele ukuba njalo. Bekufanele ukuthi kube lulu ukuthi nxa ngabe babutshwangela egula kuthiwe bani ngena angene elentshukuntshwe lamandla lokuhlakanipha konke okufanele kube khona. Kodwa kungakhelwa yonke into emuntwini oyedwa kuyahlupha nxa ngabe uzofanele udlule enye indawo. Kumele benelise ngobuningi babo beyi-opposition ukuthi ba-oppose laba ku-ruling party, kumele benelise ukuthi bakwazi ukubusa nxa kufanele ukuthi umuntu wakhona abuse.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party eyabotshwa ithengisela enkonzweni yayilomongameli Emmerson Mnangagwa ngesonto edluleyo ithi yabuzisiswa ukuthi ngempela ayisiyo yecele lezanu PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe na. Amalunga la ayisitshiyangalombili akhululwa ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana be-ZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident, then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no akusibona be-G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi, Mthwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo, and then-ke basishaya sonke, abanye sebephuma igazi. Mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock, bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link, labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala, bazosihambisa e-KG6 noma sihambise e-Hillside. Yes. Azihle police station basiqeda lapho ke basusa basihambisa Bradbury besihambisa yemoto yamapolisa. Lapho basika nakhona amasocha la ayestrethena engathi azosishaya ngempela ngathi sizobulawa, but then again bagcina bengasasichayanga lapho eParis. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like badibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona, besishuthe isithombe, besibuza imibuzo, bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Ye manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa ngina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo. Nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuyachekwa ngudoktor. Sesihanjiswa yiphathi ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo, omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktor bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni, and then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevuka igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe, besiphathiswa ngabantu be Mthwakazi Republic Party ngoba silimele sifunke esibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha, nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona iy'mpahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho, nema-toilethi awathinwa. I-flushing system leyana ayisebenzi. I-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokonoko okwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized, shocked ukuthi khona indlela ke abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizwi elingelabo okuthiwa yilizwe elinefreedom. Ngakubona mina ukuthi amangabe kunjalo akuna freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Alo ke ngonkosazana Sehliselo Ndebele ongomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party owabotshwa ngamapholisa etshengisela kunkondlo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kukhasi lethu eleFacebook VOA Ndebele. Singakangeni esigabeni esilandelayo uthi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Iran. Uhulumende wele Melika uthi uzaphathisa izizalane ze-Iran ezitshengiselayo zisola ucuku lukahulumende osebophe abedlula inkulungwane kwafa abedlula amathumi amabili. Sigqibeke ezivela kwamanye amazwe ngaseMyanmar. Inhlanganiso ephathisa abaswelayo ithi abantwana bohlobo lwesiRohingya abazalelwe enkambeni zeziphepheli balako ukukhula belemikhuhlane ebangelwa yindlala bengakafiki iminyaka emihlanu. Kwezemidlalo, umdlali oyisigoga uSamson Muroyiwa uthi isifiso sakhe ngesokuba aphinde njalo amele ilizwe leZimbabwe kumidlalo emithathu ebalisa i-wheelchair racing, i-wheelchair basketball kanye le-wheelchair tennis. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umroyiwa uthi ngomnyaka 2017 akaqhubanga kuhle emdlalweni wokuncintisana ngama-wheelchair njengoba kuyo yonke imijaho abephatheka kuyo bephutsha esendaweni yesibili ngemva kwa-Elford Moyo oweqembu le-Danico.
2017, my record, the time and the position. First, I've improved the time and then I was for the position.
Phezu kokudlala umdlalo we-wheelchair racing, uMroyiwa uyadlala njalo umdlalo we-wheelchair basketball. Njalo nyakenye ubeyingxenye yeqembu elibelimele ilizwe leZimbabwe kwele South Africa, lapho kuqhutshwe khona imidlalo yokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseGermany. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leMorocco leqembu labesifazane elimela ilizwe le-Algeria yuwazamela izwekazi lase-Afrika kulimidlalo ezaqhutshelwa edolobheni laseHamburg. Eminyakeni edluleyo uMroyiwa ubedlala njalo lo mdlalo we-wheelchair tennis kodwa uthi ukuswelakala kosekelo lwemali yikho sekudale ukuba engasawudlali.
Mina ngidlala i-basketball, i-racing, le-tennis. I-tennis ngadlala but sengashiya because of i-sponsorship. It's too expensive i-tennis. That's why ngasoba kancane. But ngathola i-sponsorship. This guy they know again. I used to participate in South Africa. I was doing very
nyakenye uMroyiwa unanziwe ngabenhlanganiso ye-Sport and Recreation Commission ngokukhethwa njengomunye wabadlali bezemidlalo abagogekileyo abaqhube kuhle. Lo mdlali ohlala edolobheni lasezishabane ukhethwe ukuba ngowesibili ngemva kwa-Elford Moyo laye owenza umdlalo we-wheelchair racing kusigaba se-sportsman with a disability. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Lamhla silethulela ingoma ezilithumi zabaculi besigaba semaNdebeleni ezithakazelelwe ngabalaleli bethu umnyaka wonalo osanda kwedlula iStudio 7 Top 10. Number 10.
Wela pumilanga yey. La pumilanga la kwela la sela yoshona.
Nanso ke ingoma ehlezi ku number 10 ingoma ethiwa yona ngilindele umalindela eyokukhanya kwezwe.
Yey. La pumilanga la kwela la sela yoshona.
Number 9. Umsizi K oku number 9 ngale ethi yona
Khumbuli cherry amehlale magwegwe magwegwe
ngiyakukhumbula
solo ngimfonela umtshela ukuthi baby ngumelele khawuleza uthando ngubekele ziphi base ziyabobulawayo kwakuthi ziyathunga siyala basalayo ngana masango umsizi K yeza amene for umafebeza induku enhle kanyiwe ekhaya
Number 8. Ku number 8 kuhlezi u Skyver ngilengoma ethi yona imali yeqolo. Number 7. Amafana bendolwane Super Sounds abahlezi ku number 7 ngale ethi yona sizokulungisa. Ukuxman uku number 6 ngengoma yakhe amaloja.
Sonke amaloja sambeni nithi nasiyolala sizajola omaskanda sebekhi amageti. Sonke amaloja sambeni nithi nasiyolala sizajola omaskanda sebekhi amageti. Sonke amaloja sambeni nithi nasiyozgumulela sizajola omaskanda sebekhi iminyango. Sonke amaloja sambeni nithi nasiyozgumulela sizajola omaskanda sebekhi iminyango. Umuliloza uyafakelwa isikhathi sokungena lapha ekhaya njengomntwana omncane. Omaskanda bazenzela umathanda emalojeni abawahloniphi.
Number 5.
Dala kwakukhona
Kolomeshi.
ukhuliyo lengoma ethi umvundla lonteleja ku number 5
around the fire setting alekwane
long 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 long
Sandra Ndebele number 4 lengoma ethiwa yona ingoma
kusukela kuzwandlela
number 4
kusiya kunhlolanja ngayo 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 lengoma lengoma
Nyenga hamba ngayo shoot ekhaya echolocho emkuzana ngashuta na Sepapa Fields la bekudlala khona icholocho ne Highlanders ngashuta emakhosi ngabuya lana ngashuta futhi egoli ukuthi nje ngihlanganise indawo eziningi kakhulu ukuthi umuntu nawe yajabula ukuthi awu le ndoda yasithatha sikhumbuze
ekhaya izinja ziyamluma ingoma le ihlezi ku number 3 ethi yona amandebele Number 2.
Ata, wata, nata, brada. Empty down. Empopom, empopom.
Elia, yazigele, eyadla ubhedu izangaleli eka Rasboom elo Ace Carter iku number 2.
Kishumtwana lo mina ngiyamthanda. Lobuhle bakhe lobufuna ukumthatha.
Uyayithatha lesakuthi zangaleli.
Ulamanga when I'm tita, Ulomona when I'm tita, Wage wambona ni mtita, Tela umazela ngapona mtita,
Wage wadlula umputwa, Waza futhi lo java, Umtwana lo waye ngubova, Izolo ngimbonelo memba weputwa.
Okwamanje ke sikhangele ukuthi I Studio 7 Top 10 ibimi kanjani. Ku number 10 ke bekulo kukhanya kwezwe ingoma ethi ngilindele uMalindela umsizi K ngengoma yakhe ethi ngiyakukhumbula ibuku number 9 uSkyver imali yeqolo number 8 Ndolwane Super Sounds sizokulungisa number 7 number 6 Cooksman amaloja ukhuliyo yena weku number 5 ngengoma ethi umvundla lonteletha uSandra Ndebele lengoma ingoma number 4 uzinja ziyamluma yena ube ku number 3 ngengoma ethi amandebele ku number 2 bekulo Rasboom elo Ace Carter ingoma ethi izangaleli number 1 Asikhangeleni ke edle ubhedu ku Studio 7 Top 10 u number 1
Bangan man, jangan
Samamo esigqibela uhlelo igama ngu Chris Gandhi asidibane ninjalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.